Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Zomose olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 27 kuNhlolanja 2019 ngontungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho mnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations wokuhlaziya ezamalungelo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu njalo uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Abesifazana bakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe bamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi. Abenhlanganiso ezimela amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations obuhlaziya indaba zamalungelo oluntu eGeneva namuhla ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu kanye lombuso okhululekileyo. Uziyambi uthi lokhu kuvezwa sobala ikwesulwa kumthetho we-IPALO wePhosa yona athi ibincindezela uzulu weZimbabwe. Ngokunjalo uthi uhulumende uzabumba imithetho emitsha elondoloza amalungelo oluntu ngokugcweleyo. Uziyambi ukhulume njalo ngokutshengisela okwenzakale ngozibandlela langelanga elalandela ukhetho esithi kwakuqoqwe izitha ngenjongo yokuphehla umvukela zisebenzisana le-MDC kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ngalokho uziyambi uthe uhulumende wayelungile ukubamba ababetshengisela ngendlela enza ngayo. Uphethe njalo udaba lomnotho weZimbabwe esithi uzinzile kanti njalo usebenza kakuhle kodwa uthe uphazanyiswa izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Ngokunjalo uziyambi uthe lezo zijeziso kumele zesulwe. Amazwi akhe ngodaba lwezijeziso lolu agcizelelwe isiphathamandla selizwe leNamibia okuyilo umgcinisihlalo womanyano weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Uhulumende lo ophethe umbuso lo, laba abaphethe izikhali abasuthume umbuso kubabomgabe baphila kowabo umhlaba, umhlaba wephupho esingathi ngesilungu we-denialism, okokuthi okubonwa ngumhlaba wonke, okubonwa ngabantu bonke ilizwe lonke bona ungathi abakuboni. yikho okuzakwenza ukuthi umbuso wakho na ube nezinkingi eziningi njalo wenze izono lodlame olune ngoba na iphiniso bayalithika belibhekile ngamehlo beqambele izulu amanga baphinde nabo baqambele amanga yikho umfanekiso esiwunikezwa nguloba kuziyambi okubonisayo ngoba ukufa kwabantu bonke lokhu ngemva kwama-elections langama-protest landileyo abakhulumi ngakho bathi bona baqhuba elamalungelo abantu which is i-denialism lephupho lomlelo engikhuluma ngalo baphila kwabo umhlaba okubenza bebe ngabantu abayingozi kakhulu ngoba abantu abanjalo abangaboniyo ukuthi abakwenzayo kubi bangaqhubeka besiya phambili besenza ububulali lobuganga onjengalo basebeyibenzile.
Uthe ekhuluma ngomnotho weZimbabwe uZiyambi wathi wenza kuhle kakhulu uzinzile lanxa nje uphazanyiswa lapha lalaphaya izijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Uthi ningamazwi akhe la.
Okunye nomzana okukhona ngalaba abantu esingathi kuswelakala kolwazi lobumpumputhe ngaphandle kwephupho leli le-denialism engikhuluma ngazo. Laba abantu ngathi abaphiwanga kuhlakanipheni la kuchwepheshe nje okwazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngobana eqinisweni lamaqiniso izijeziso lezi zivele ngenxa yokubana kulokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lo mbusakabi phakathi komphakathi. Ngakho zizakwesulwa kanjani izijeziso umbusa kahle ungakezi phakathi kwabantu lamalungelo abo engakani ngenyawo ezimbili. Kusiqalisela kuye yena ngokwakho ubaba umnyangakwa uzothola ukuthi kulobumpumputhe lobuthundu lokungahlakaniphanga ngokuthile lokuswelakala komqondo kubakhokheli laba abakhona okuyinto ethusayo ngoba umbuso wakulezi nsuku wemazweni lokuphathwa kwamazwe kwakulezi nsuku kuyamdinga uchwepheshe kuyayidinga inkalipho then kuyabadinga abantu aba-up to date abanolwazi ngokuthi umhlaba uhamba kanjani abakakuboni laba abantu abaphethe izintambo zaseZimbabwe ukuthi banayo uchwepheshe lokukhalipha lokunenzelela lobuchopho bokuthi baqhubeze leli lizwe phambili.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Abesifazana abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu sebamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olumenyezelwe ku-monetary policy ngeviki edluleyo olokusebenzisa ubulembu be-intanethi ekubhaliseni indawo zabo zemigodi bahle baphiwe amalayisensi okwemba. Bathi lokhu kuzaqeda ubuqili lemisebenzi yenkohlakalo ekutholisweni imigodi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekhuluma ngezokwemba amatshe aligugu emhlanganweni we-Mining for Sustainable Development oqoqwe inhlanganiso elwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni eye-Transparency International Zimbabwe kobulawayo lamhlanje, omama abakumsebenzi wokwemba bathe uhlelo lwe-cadastra software luzanceda ngempela. Unkosikazi Nomuhle Ncube oyemba igolide enyathi ngaphansi kwebubi Small Scale Miners Association uthi uhlelo lolu lungalandelwa ngokuchasisa kukahulumende lulakho ukuqeda inkohlakalo kwezokwemba amatshe aligugu.
Ngicabanga ukuthi ngendlela ochasise ngakhona kuthiwa ngu-PMD ukuthi khona bazabe befaka i-information so i-double packing maybe zaba reduced ukuthi ngiyethola sengiphekele indawo yami mina kuyimi engiqala okunjani ukuyibona ngomunye umuntu maybe omkhulu kwedlula mina ngoba okunye babuya sibili bazopheka vele indawo yaphekwa kudala uthole umuntu eyithatha sibili kodwa wena ngenxa yokuthi uyabuvulnerable ugcina uyiluza. I-new act ye-mining ifethu olunxabe ngasifaka thina njengama-small scale miners yobana belokhu besebenzisa i-information yendala eyafakwa ngamakiwa ngabo-64 jakuthi ukuthi mina njengomayina omncane lo mayina omdala uyaphinga the-same amount uyasuffering the-same amount so at least nxa kungasakho modata lathi kungasincedisa ukuthi sikwanise ukusebenza sibili ngenhliziyo zethu zonke siphakamise iy'moli zethu ndawonye lelizwe.
Umnumzana Mzileti Dube okumsebenzi wokwemba uthi uhlelo lolu lulobuhle lobubi balo.
Uhlelo lolu lulama advantages lama disadvantages. Ngoba at the end wena ngoza ku-apply lapha bathi you are online but akutsho ukuthi vele automatically usutholile i-mining claim leyana. So kutshengisa ukuthi kungaba lelubholo ukuthi kuyabe kulabantu ababesemaceleni ngani. Okuzathi wena usufikile indawo yakho wa-register wa-identify ukuthi ungubani. But at the end sokubuya kuwe awusabenefit sokusiyabenefitha umuntu wabo lwana yabeseceleni.
Umnumzana Dosman Mangisi osuka eZimbabwe Federation of Miners uthi uhlelo lwe-cadastra luzaletha ukusebenza lula ezweni njalo amanye amazwe aselusebenzisa.
I-program ye-cadastra izanceda izindaba zama-mining disputes. Also is a contributor towards the ease of doing business. Njenge ukukhuluma kwaye in the meetings of emhlanganeni ye ease of doing business. Ukuthi iyabe ukwanisa ukubona ukuthi ispace ingakanani eground ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe amayini.
UNkosikazi Jane Lusinga okubhizimusi lokwemba ebubi uthi uhlelo lolu luzabanceda kakhulu.
Uhlelo lolu ngibona ngazanthi luzasinceda kakhulu, especially when ekuphekeni lapha xa sesiyakhangela into leyi izasinika i-formalization ukuthi kungabi khona umuntu othathela omunye indawo yakhe. Ngulo lalo umuntu uzabe lendawo yakhe iqondane laye ukuthi sibalekela lokhu isigaba lesizokuthi asiyatshintshelwa amakhona omunye umuntu akasathola indawo yakhe ngendlela eyiyo. Lokhu kuzasinikeza ithuba elihle lokuthi khona ngulo lalo abe lendawo yakhe eqondane laye. Even if it means ukuthi kule space esisele phakathi kuzabonakala ukuthi le ndawo le ayisiyo yami ngabani. Kuzasinikeza i-transparency phakathi kwama-miners le-government.
Ilunga ledale lephalamende elikukomithi yozokwemba amatshe aligugu elingenela umhlangano uNkosikazi Jasmine Thofa uvumelane labomama abakubhizimusi lokwemba ethi uhlelo lwe-cadastra luqakathekile ekuqedeni inkohlakalo kugatsha lwezokwemba.
Ngibona ngani uhlelo lwe-cadastra luzanceda kakhulu ama-miners ngokuthi kuzaba njenge-one stop shop ukuthi konke abakufunayo baza kuthola khonapho. Ngibona ngani ngayi ngisizwa kuhle kuyathatha something like between 30 minutes to an hour, not more than that, ukuthi usayine ilo kuzeni ukuthi uregister. So ngibona ngani baza kuthokozelela ama-miners wonke, especially omama, because isikhathi siqakathekile kakhulu kuma-women miners. Babe bekhangela i-mining yabo, bekhangela abantwana and so on and so forth.
Ilizwe leZimbabwe linothe kakhulu ngamatshe aligugu emihlobo ehlukeneyo adlula phose amachumi amane. Njalo kuminyaka edlule bekungelula ukuba abesifazana bangene kuleli bhizimusi. Abenelisa ukungena bebebhekane lenkinga eziningi ezigoqela ukuthathelwa imigodi yabo ngabanye abesilisa ngoba kungena ndlela elula yokubhalisa indawo yokwemba. Kodwa uhlelo lwe-cadastra lubikwa lulakho ukuqeda ukuthathelana okukhona kwendawo zokwemba amatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezimela amankampani kaloliwe kumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika bagqibe umhlangano wabo edolobheni leHarare. Lo mhlangano ubuhlose ukudinga amacebo okuthuthukisa umsebenzi kaloliwe ukuze uphathise kuntuthuko emazweni akulumkhono ikakhulu kwezenotho. kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano uhlela indlela ezingathuthukisa umsebenzi wokuthwala kwempahla labantu kusetshenziswa izitimela lokuthi amankampani la asebenze ethola inzuzo efika kusilinganiso sokulutshumi nanhlanu ekhulwini. Abakulo msebenzi bakhuthaza ukuba isilinganiso sokungamatshumi amathathu ekhulwini 30% sempahla yonke etholayo kulumkhono ithalwe yizitimela. UDokotela Sipho Sithole wenhlanganiso yePassenger Rail Agency of South Africa PRASA uthi ukuthi ngakana ukuqinisa ukusebenzelana njengesadakhe ukuze lokhu kufezwe.
Kubaluleke kakhulu thina njenge-country ukuthi siphinde sibhekele amanye amazwe e-Southern Africa asasele ngemuva ngokwe-development ukuthi nathi sikwazi ukuthi sizimbandakanye nazo zonke izinkinga eziphathelene ne-Southern Africa ikakhulu kulo mkhakha lo wethu we-rail transport. Ngoba sibona ukuthi kufanele ukuthi singahlali sina sibukele sithi hayi ngoba iSouth Africa yona isihamba phambili kakhulu abanye bazozibonela ukuthi benze njani. Cha,
lo mhlangano usuphumile imicijo ethile yokuqinisa imisebenzi yabo efana lokusungulwa kwesikhwama se-rail fund, ukwesulwa komthelo wamafutha we-fuel levy, ukwazisana njengamazwe kulokho okuyabe kuthwalwa ikakhulu okuyingozi okuthiwa ngama-hazardous substances, lokuphuma lomhlahlandlela wezibopho okumele ololiwe bazilandele ukuze balondoloze umsebenzi wabo ukuzinga laphezulu kulumkhono. Umnumzana Joseph Mathate, umqondisi wohlangothi olubona ngokuvikelwa kwengozi emsebenzini olwe-Railway Safety Regulator South Africa, uthi kumele ololiwe balwisane lokwehlisa ngozi emsebenzini.
Sikhuluma ngendaba yakuthi if ikhago ihamba endleleni or aba ama-commuters ahamba endleleni bafune kuthi ba-arrive to their destination ngena ngozi. Manje sina ama-challenges all over the places, all over the infrastructure. Yes. In the region. In some areas, sithola ukuthi infrastructure, maintenance ayi up to standard for ama safety yama commodities or iyenza ukuthi kube nama derailment or ama train delays.
Abe Southern African Railway Association bathi amazwe akulumhlubulo asebenzela endaweni elomsebenzi omningi njalo oqakathekileyo ezigocela iBeira Corridor, iBeitbridge Bulawayo Corridor, iLobito Corridor, iDar es Salaam Corridor lezinye. UDokotela Sithole uthi kundawana zonke lezi umsebenzi kaloliwe ulendima enkulu engawudlala kuthuthuko yamazwe la, ngakho ke kumele abe ngowezinga laphezulu.
Uyafisa ukuthi suka between ama countries zingahlali kwi border for 20 days ngoba ziyadingeka ikakhulu ngokwe economy ye country ukuthi masifika lapho kwi border zidlulise ziyela edingeka khona. Iloko lokuqala. Okwesibili, singafisa ukubona cross border passenger rail ukuthi makuthiwa isitimela sisuka Cape Town siya Angola or siya Botswana or sisuka kuphi siwazi zidlule lezo yitimela nazo futhi ezisuka ngale zikwazi ukungena ngaphakathi. Okwamanje asinazo leyo nhlanga.
Okunye okuvunyelwene kulo umhlangano yokuthi badlulisele impumelelo yokuba phatha intambo leziphatha amandla zikahulumende ezibona ngogatsha lwezokuthwala kwempahla nabantu emazweni awesadakhe baphinde bahlangane njalo ngenyanga kampandula lonyaka. Umhlangano lo uphela namhlanje njalo ungenwa ngabavele emazweni agoqela iMalawi, Zimbabwe, Mozambique, Seychelles, the Comoros, Madagascar lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Hello lwethasfora forum lamhlanje sichazia udaba lokuguqulwa komthetho ophathelane lokuba isizalwane seZimbabwe Citizenship Act owenza asebehlala emazweni babele jiwa citizenship. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ukufuthelana kubikwa kuqhubeka phakathi kwamazwe angomakhelwane athi ele India lele Pakistan. Ele Pakistan libikwa litubulela wisa indizamchina zebutho lase India liphindisela ukudutshulwa kwezalo indizamchina eKashmir libutho lase India. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Nigeria ibike namhlanje ukuthi umongameli Muhammadu Buhari nguye onqobe ukukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe. Lanxa nje abamabandla aphikisayo besithi ukhetho olwenziwe ngomgqibelo lolube lungakhululekanga. UBuhari ubikwa enqobe owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Atiku Abubakar ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. UAtiku yena uthole okungamashumi amane lanye ekhulwini. Idale labaphathi ntambo ele cabinet selivumelene ukuthi kuguqulwe umthetho obuzwe oZimbabwe Citizenship Bill ozavumela izalwane zelizwe ukuthi zibe lozalombili lalapho eziyabe zihlala khona kanye lo obuzwe bokuzalwa. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli izindaba izolo ngemva komhlangano wekhabinethi ukuthi lumthetho owawuthiwa yi-Citizen of Zimbabwe Act usuguquliwe igama waba yi-Zimbabwe Citizenship Bill ukwenzela ukuthi uhambelane lenguquko efakiweyo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ezizweni eziningi seziyinzalo yamazwe ezihlala kuwo kulandela ukuhlala kulawo mazwe okweminyaka eminingi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele esizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Wajapi Bango.
Utabololo lwethu citizenship babukande ilinto ejabulisayo kakhulu okuyinto abantwana bezimbabwe abakhala ngayo kweminyaka leminyaka bethengiswa bethengiswa ukuthi bazakulungiselwa lokho njalo kuzayenziwa ngesiphangiphangi kodwa kuhlale isikhathi eside abantu bezimbabwe beloko belindile. Ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende akufake kube yinto esobala ukuthi abantwana bezimbabwe ukungabi khona kwabo elizweni lasezimbabwe noma ukuba kwabo phandle kwelizwe beze begcine be-acquire ama-citizenship akwamanye amazwe akutsho ukuthi sebadela ilizwe lezimbabwe njengelizwe abazalelwa kilo. Kodwa-ke nxa bengakhangela ukuthi abantu abasediaspora abantu abangaphakathi kwamazwe kuhlanse yibo abantu ababhizi bethumela izinto ezimbabwe okuthengisela ukuthi inhliziyo zabo zikhona phana. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abe yinto ayifaka phambili ezintweni eziningi athengisele ukuthi abantwana bezimbabwe akabakhahleleli phandle kodwa abantwana bezimbabwe uyabanikeza indlela zokuthi abamukele abatshengisele phandle ukuthi noma bephandle kwelizwe kodwa bayamukelekile ukuba elizweni lakibo. Kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi i-transition bayilungise iphuthe indima yayo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukubana uhulumende uzagcina evuma ukuthi abantwana bezimbabwe abaphandle kwelizwe labo bevote?
Nxa kungabe kulungiswe indaba ye-citizenship angiboni ukuthi kuyabe kusekhona okunye okungenza uhulumende anqabele abantu bezimbabwe ukuthi baphrakthize ama-rights abo bengabantu bezimbabwe. Nxa bekwenze lokhu ngibona ngathi kungumhlahlandlela ukuthi uhulumende useyivulele indlela noma useye wayiqabanga indima yokuthi abantu bezimbabwe abaphandle kwelizwe bayenelise ukuthi nabo baseve izifiso zabo bayenelise ukuthi bahambe bayevota okulilungelo lawo wonke umuntu oyabe ukuthi kule-citizenship. citizenship eZimbabwe.
Lona lolo udaba lo dual citizenship aluseze nalalo lubangele ukubana uhulumende athi usefuna ukubhadalisa imithelo yama taxes kuzalane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngoba ziphiwe icitizenship.
Babukande ngitemba ukuthi kungceke ukuthi imali othwa imali yetax, imali yetax imali oyithathelwa kuleyo nkampani noma kulelo lizwe osebenza kilo. Abantu abakuvezise kulukwana kunezimali ezemithelo ye esibhadalela imizi yethu noma esithelela izimoto zethu ekhaya noma ukuthelela izindlu zethu ekhaya lokhela ngonathi kuhlukile. Kodwa-ke umthelo wokuthi ngaze ukubhadalisa itax akusoze kube yinto abangayenza. Ngabe futhi ukuthi babuyize lokuthi bathathe itax ebantwini abaphandle kwelizwe kuyakuba ukuthi babanikeze imisebenzi. Umuntu ongadonselwa itax ngumuntu oyabe kukuthi wasuka eqhatshelwe eZimbabwe wabeseyasebenzela phandle, kuyukuthi waqhatshelwa eZimbabwe uyimthetho engadonselwa imali yomthelo. Kodwa-ke nxa kukuthi ungazange waqhatshelwa eZimbabwe wahamba wadinga umsebenzi phandle kwelizwe kulelo lizwe ohlala kilo uyabe ubhadala itax. Ngabe ngathi bafuna ukuthi badonsele njalo abantwana beZimbabwe eyitax
umnumzana Difa wajapi bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Belitane obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Abantu basezansi emaNdebeleni bathi usuphuzile umthetho ukuvikela abathengi ngoba udingakala ngokuphangisa ikakhulu ngalesi sikhathi umumo wezenotho umimanzonzo kubika uAlbert Ncube.
Lokho kuphume emhlanganweni lamalungu ekomiti edalele ephalamende ebona ngezokuthengiselana e-Industry and Commerce ngolwesibili kuleli dolobho lapho kuzodingwa umbono kaZulu ngalokho kumele kumunyethwe yi-Consumer Protection Bill. Iningi labathengi lithi lithwele amagabha avuzayo kulezi nsuku ngoba bezitolo befaka yiloba yiphi intengo abayicabangayo. Umnumzana Mitchell Ndlovu ngusomabhizimusi kuleli dolobho uthi kumele kube lo mthetho ozabamba ngamandla abezitolo ukuthi bahamukele iloba yiphi imali esetshenziswa elizweni.
Nxa ngifika eshopu yakho ngiphethe ifoni yami ngiyathenga ngithi mina sengikufakela i-eco cash ulama-prizes ukuthi nxa ngithenga nge-eco cash sekuyamela ngifake $2 kumbe $3 phezulu mbona uyaphambanisa. Nxa ngiphethe i-usa dollar yami vuma ngithenge ngayo. Nxa i-RTG dollars whatever it is vuma ngithenge ngayo leyo mali.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Rido Mpofu ebandla leZANU-PF othi kumele kucace ukuthi RTGS dollar lilamandla anganani lapho kuqathaniswa le dollar leMelika ukuze abathengi bengaqilibezelwa.
Akusho kube le-rationalization ibhili le-protect ama-consumer ukuthi i-US dollar vele fanele ihambele ngale ndlela ukuze into zihambe kuhle, irandi ihambe ngale ndlela ukuze into zihambe kuhle. Idola yethu le ilingana lalokhu mba kalingana lalokhu kuhle kube clear kube ne-clarity entweni zethu zonke.
Umnumzana Alifeli Mdawu odabuka e-Beitbridge uthi kumele impahla ezithengwa kwamanye amazwe ziqale zihlolwe ingcitshi zeZimbabwe ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane.
Mina bengicela ukuthi maybe i-government can employ or bringe independent food inspectors ngoba ukudla kwethu okuningi siyaku-importa whether legal or illegal but kuyagcina kufikile eZimbabwe. Then the campaign bakhangele ukuthi kuyavuma ukuthi kudliwe ngumuntu yini.
Siyabonga Albert. Isikhathi sesidliwe ngumangoye azulukandaba kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umpantambo wezemithetho mnumzana Ziyambi utshele umhlangano we-United Nations ophathelane lamalungelo kwele Switzerland ukubana uhulumende kamnangagwa uyawuhlonipha umbuso wentando yeningi. Kwanele olivalelisayo Mutungamilinkomo.
Ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.